sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Linga livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-15 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani yenhlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga.
Sibe sadingisisa ukuthi hambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na amalokhali njalo eze-social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapho abasebenze kakhulu.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafikithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngomabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo.
Sina ku-constitution yethu eZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba, yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi omama besingelazini, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Imbongi elodumo u-Obert Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho ayenxuswe emcimbini wezimbongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ngenyanga edluleyo kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga. Inkampani ye-Boasted Beef ibikwa yaqamba amanga ukuthi sivule inkampani ye-CSC eyavalwa ngeminyaka engamachumi amabili lambili adluleyo. Akwazakali ukuthi kanti kungani linkampani yaqamba amanga ukuthi sivule i-CSC. Abanye abadinga umsebenzi batshele iStudio 7 ukuthi kusukela ngenyanga edluleyo bebesiyadinga imsebenzi khonale e-CSC kodwa bethole kuvaliwe. Omunye wabasebenza kulinkampani ungafunanga ukuqanjwa ngegama uthe ubelethemba lokuthi uzathola umsebenzi ngoba elolwazi lokuhlinza lokunye kwenziwayo kulinkampani, kodwa wadingisisa wathola ukuthi ngaphandle kokulibhutsha okuncinyane okulindawo i-cold storage ayivulwanga. Lokhu sikudaba olufanayo abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafekithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo. UMnumzana Kaustin Ngwenya, ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe awancintisa kukhetho lokudinga umongameli e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD, uthi wazibonela ngawakhe ukuthi amankampani ewangela kobulawayo alakho ukuthuthuka, njalo amanye aqatsha abantu ebemathebeleland aphinde athuthukise lezigaba lezi. UMnumzana Ngwenya uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnotho weZimbabwe udinga ukuthi abantu beZimbabwe babambane, babonisane konke lapho khona, njalo bavume lapho kubona khona ingane akuhambi, bavume ababe bephethe ukuthi hayi lapha akuhambi kuhle, kodwa nxa kungaba lecebele elinye elingenziwa kwenziwe. Njalo lokhu sikwenza kuphela nxa kuyukuthi sibonisana labo bonabo abamabhizinisi, ngoba yibo abaku-ground ababonayo le ndingeko zabo. Nxa nginanzelela lalokhu esihlangane lakho esikuzwa kubo, there is light at the end of the tunnel. besikhangelele kakhulu sakhangela wonke ama companies kusukela lawa alungisa izinto ayenza okugejwayo kanye lalaba abenza okwe-tourism besikhangele kakhulu kule company eyenza okokwakhisa isamende besaxoxisana labo hayi basitshelile indlela ababona ngayo basibhodisa le phakathi kwekhampani yabo sibone ukuthi hayi kuyabasebenza njalo sizile labo nxa besitsho basibona hayi kule improvement ekhona kodwa kukhona okunye okuthize abacelayo ukuthi kulungisiswe ukuze ukuthi bathuthuke besiya phambili ikakhulu labo abalungisa into enjengesamende isikhalazo sabo esikhulu bekuyukuthi badinga ukuthi bancediswe kuma-import lama-import ayesamende amaningi ayangenayo elizweni okwenza ukuthi i-market yabo igcine ingani iyasiphasi abagebha ikhowulu sambile sabona sibili indlela abasebenza ngayo sihlalisana basitshela labo ukuthi hhayi indlela abasebenza ngayo kusukisela ngo-2017 basebephakathi kohlupho olukhulu sebengena ezikweledeni eziningi kodwa kusukela ku-2017 kusiza ngapha phambili sebenelisile ukuthi babhadale izikweledi ababelazo njalo le sivuno sabo samalahle sesingezelele banamacebo kamacebo abalawo nxa bekhangela besenza ama-projections abo ukuthi kusiyaphela iminyaka emibili ezayo isivuno sabo sizabe sesiphindwe kabili konke kutshengisele nje ukuthi hhayi siyathembisa
ongathi kunanzelele ngamankampani ebulawayo lawo wangi ayaqhatsha yini abantu iningi emhlubulweni wemathebeleland likhala ngokungatholi imisebenzi lokubandlululwa kuyini elikubonileyo lapha kumankampani la
le ndaba oyitshoyo emsebenzi besikubuza sibili kwenye ikhampani size sadingisisa ukuthi kambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na amalokali njalo eze social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapho abasebenzela khona hhayi basitshelile sibili ukuthi hhayi ekuqatsheni bayathatha ama-locals abe-community njalo balokuncedisa abakuncedisayo i-community ekhona kule mgodi ethize abayigebhayo ukuze i-community ithole amanzi ahlambulukileyo sibe le mbuzo okunye besibabuza ukuthi njengoba kugejwa nxa sebethe bagebha kuyini abakwenzayo ukwenzela ukuthi umphakathi kumbe ngithi i-local community yakhonapho ingabi sezingozini ngoba sana lo nxa kugejwa kule magodi avulekayo kube lokunjalo kodwa hhayi basitshengisa njalo ukuthi hhayi bale program abalayo bangagebha ngemva kwesikhathi bayagqibela sebegqibelile-ke kube khona izihlahla abazihlanyelayo kwenzela ukuthi i-community ingaweli ezingozini kule improvement ekhona kakhulu ku-tourism khathi seyenzakalayo but however balama-challenges abalawo ikakhulu enyamazaneni inyamazana seziningi ikakhulu kule ndlovu i-carrying capacity yendawo yabo yokugcina indlovu bale-carrying capacity ye-15,000 but currently sebe le ndlovu ezifika 48,000 ezikhona ndawo sokudala ukuthi kube khona ukugugudeka komhlabathi ngoba lezo ndlovu seziningi kakhulu njalo kube khona ukuthi sokusiba ne-friction between indlovu ne-community esingayibiza sithi yi-human animal conflict ekhona kodwa-ke ngenxa yokuthi kulomthetho otshoyo owamazwe we-CITES ukuthi akulamvumo ukuthi kungaphongukubulala nje indlovu abasibiza sithi killing ungazange kuvunyelwane amazwe wonke yikho baloduko khona kodwa hhayi bale mizamo ukuthi babambisane basebenzisana lamanye amazwe amazwe anjengaboBotswana iZambia kanye le-Angola ngoba bayabambisana ngokhonokho
lo-ke ngumnumzana Costin Ngwenya ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wePollard obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwabulawayo Inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe liphansi kakhulu elizweni. Ngokunjalo iCommission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment iqhube umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni ku Ezra Chisas Banda we Studio 7 ekwabulawayo.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazana abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ezanupf Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance nabazimele bodwa. Unkosikazi Goret Mudzongo kwinhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
UN Women is committed to gender equality.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho, omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluza.
Umnumzana Dalibuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebelelende. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Sokuba thina futhi omama basilela kuma-platforms awe-decision making. So thina njenge-commission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sobuso ukuthi simele siyenze indlela ezitshiyetshiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo baphatheka kwimisebenzi okumbe kuzinhlelo ezitshiyetshiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Presence Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje, yena ngowebandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu sifunde ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze baba yisibabazindingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So yikwesikufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwanuvela kulelani bandla lwanuvela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Nakhumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile bafuna.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama-results sesizawabona sesiku-ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo, okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga weZANU-PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu eZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singamsebenzi nxa ukuthi omama besingelazibindi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini emandleni ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu ngumuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazi nengilalo. Kodwa futhi okunye engunanzile esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 kosamileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele angavumi okutshengisa noma selikugama.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqakatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni, ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Imele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngeza Chisa Sibanda.
Imbongi elodumo u-Obert Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho obekule mcimbi etshiyeneyo yokuzilibazisa. UDube wafaka isicelo emphakathini edinga ukuxhaswa ngemali yetikiti lendizamtshina. ngenhliziyo zenu ezimhlophe lina bakamthwakazi wenelisa kuyafika kwele Jelimani. Kesizwe ebonga ngalokhu elamenzela khona.
Salibonani lonke mahlaba ezulu mphakathi wakithi. Ngu-Obert Dube okhulumayo. Isimemo sami sokuya eJalimane sacina simisiwe ngenxa yokunye kwasokwenzakele ngapha eJalimane kwazophinda kwavuseleleka futhi. Hawu bantu, ngihambe kuhle, ngiyabonga uxhaso lwenu le mthandazo yenu. Ngisukile sibili ngahamba ngaze ngafika, sengifikile bangamukele kuhle, ngamukele njengenkosi. Osekusele ukuthi kusasa siyeqalisa umsebenzi. Ngijabule kakhulu besithi bedinga u-MC okhuluma isikhiwa, ngoba kulo khuluma isi-Arab lesiSwahili lesiFrench. So ingakho ngizayenza inkondlo ngiphinde nibela ngu-MC. Ngiyalibonga lonke abantu bakithi, lingapheli kimi kuphela kodwa lixhase bonke nje abantu, kodwa hayi kwele Jalimane. Lokho ngifikileyo ngathi kumnandi, ngiyakholisa, ngisezandleni ezinhle kakhulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekele Angola emkhosini wokugcotshwa kukamongameli João Lourenço owakhethwa okwesibili kukhetho lwangenyanga edluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uSimbarashe Sibanda owebhinga uchaywe ngesitina ekhanda ngomunye wakhe adlala inguqu laye uPlana Munenge wafa. Ababili laba kubikwa baye etshwaleni ngemva kokudlala umdlalo wenguqu lapho abalwe khona kwaze kwaba lesehlakalo lesi. Okwamanje ke silaleleke amazwi enu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngimphawule lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 kumbe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi, ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadibeleni kwakungani, kanti kwakungezepolitiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi, ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavukelwa. Kusho ukuthi leyo nduna akusinduna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUS ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-ISUS. So i-ISUS yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleli odla kahle, odle vungula amazinyo, odle xhupha mayisizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye, abesethi wena mawusiza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi, ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUS wenipholani khonapho. Yabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima, ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma babafelwa izihlobo zabo abafana nezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalanga khona lokho okukhulunywayo. Ezilunge yona ihola iphiwe i-ISUS ihamba kuhle, ihamba ngegazi labanye abantu, ibhadalela igazi labanye abantu abazi ngabathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salibonani lonke kwi-Studio 7. Okhulumayo umanyathi ngisekhezi. Kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu, ngisho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho. Lapha kokodibadiba zihlangene zonke, akukhethwa mhlobo la. Bese ngisithi kumayelo movement, hayi salibonani hlobo zami, salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vela eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lubaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo.
Ninjani, ninjani balaleli be-Studio 7? kanye la wasakazi bonke ngiyadifinyelela ngithi inhle into esiphawulela yona amalanga ngamalanga amihla ngemihla ngithi qwekani senza njalo kuze kube phakade engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singaregister siregister ngobuningi sivote sonke sivote sonke sivote ngobuningi wethu sihambe siyoregister ngoba impilo lesiphila ibuhlungu bakithi ibuhlungu badala kunzima okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week bazali into ebuhlungu kakhulu into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isiborane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethole ukunatha uthola kulungumdwendwe umdwendwe wabantu belindele amanzi bekhotshoza isiborane esikhiweni hhayi badala sivotheni sikhiphe lento le khiphe lento esesihlukumeze kweminyaka asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu uhulumende olosizi uhulumende olozwelo okhulumayo ngu-JM JM wasedobota
Bomsakazi benjani Studio 7 nabalaleli okhulumayo uThokozani Ncube eCape Town. Ngimbuzo nje apho ngu-2. Wokuqala kathi umqondisi ocucelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshi eSouth Africa. Yena wathi kangeni indawo yezimbabwe lapho ngathi sengikhonfuse. Wayengathonga ukuthi abakamthwaka sesitha bezimbabwe. Secelela amashona lawo ukuthi esihlale eSouth Africa. Masitha bezimbabwe wathi izimbabwe le mthwaka zinto ezimbili ezihlukeneyo. Kwaye nesiyacela bezimbabwe engacela abakomthwaka. Lokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo layo akayiqondi. Akayazi kuba nawe usecelela abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshi eSouth Africa babamthwakazi-ke asakhulumi ngabo yena ukuthi ungumthwakazi okwesibili line kilanda into nokusapotana la bantu belokhu vula abe-CC labezanu linahlahle liyizanu liyi-CC khona eminye imihlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo alifuni lina futhi lihamba nini kuyavota-ke lingiphenduze lihamba nini kuyavota ngoba singakhuluma soyethu amamodi yalwabali lisakhetha lahambisana labo-CC labozanu welwafuna kuthiwa ngogabule labomba kuthiwa ngogabula bethiwa ngogive gabule bethiwa ngobani lo la ehlale womana wezanupf lo lo isiwomani nje lento ogabule wakhona le isiwomani siwomani sokuqala lokugcina yazi sakhulumi ngaye le
ngandonke endaweni alokuthi khona mina ngimphawule kancane lapho ngajawuleni konke alokuthi amaphemithi kulabofeta wasi-South Africa indi siyafika kuzim bengithi abahoweti bangakithabeli kea ngoba ungawukhayela kahle kwiindaba zepolitiki bayenzela ukuthi bancedeli yana yigemu nje epolitiki abakwazile ukuthi ingabuya ngo-December la kuzawura ukuhambanisa ama-election la so balekhulumisane bakhulumiseni ukugileyani ngidama sakuzivula ama-election njeni sesibe sisusakela bona so into leyo ningayijabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela kona kwepolitiki ngoba ama-political parties lawa alobudlelwane so bahlale phansi bavumelane isitrathe sini sithi ayi gileyani ngijala ukudlula ama-election na bazakele icotha abantu khona ngakho sikukwaziyabo selilenda ama-election isenzela abantu South Africa so linanzele kakhulu konke kengabi ya ba-esenzele ukuthi kube njani amaphilisi la amaphilisi amazimbabwe e-South Africa esenzele ukuthi ngiyona ngoba lesa ukuthi la kanti wonke isitrategy lesi sifuna ukuthi sithathe la izani le ANC kodwa kubona ukuthi abantu abalwayo yeba sipho ukuthi ngothi sem na election yaso zahambi lapho zima so kwazimele ukuthi ayi ayi leyani ngicanga la kanti abantu abengabuyi ngiyaphisa ama election futhi inanzele bafuthi ngingakuthabi siyakuthabela ngoba kusinandele lento into lokhu into nje ethi ama-election so after that velokuzakwathi ngojuni ama-election azalisekile so kumele abantu linanzelele bangakuthabeti hathi system ka-esendeli ukuthi kube njani siyakujuni kuyini abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi kwesendeli siyakujuni ukuthi kube njani konapho ngojuni
Studio 7 lithwana njani basakazi lithwana njani basakazi bethu abahle ye ngumdlulo okhulumayo la ngizafisa nje ukuthi ke ngibuze mina kahlehle ukuthi kathi into ebangwa yi-MRP le-CCC yini abalandeli be-MRP labalandeli be-CCC ngoba ngolwazi lwami ngibona ngathi izinto ey'hlukene iqatha abalibangisana alikho yinto engekhoyo abantu yibona abazazikhulumela ukulwa kwabantu akusiza futhi akusoze kusebenze i-CCC ibheke ephalamende imthwakazi ibheke ukunquma imthwakazi be aside izimisa leyodwa kathi manje kubangwane kubangisano ubangiswanana ini instead sokuthi abantu sibamba neni sibe into eyodwa wabopha umthwakazi yebhikitsha sonke singama triple C simthwakazi wabopha triple C member ye triple C yebhikitsha sonke ukuthi yonke into le kufanele siyibhekise kuzani impi yonke le sibhekane layo ifanele siyibhekise izani PF ngoba i-triple C ayikho ephalamende ayikaze yaba sephalamende kathi manje kubangiswana ini ngoba la yababotshwa amalungayo nawe emthakazi abotshwa sijiye sitheceleni sibhekane sodwa hayi bakithi okwento kwethu lokungatha kuwa akuzukusisebenzela yini kathi izani PF singani ichanisa abantu amakhanda njenganithiwa kumbe kanjani kathi kusatshwani ukuthi kuqondwe ngqo kukhulunywe ngezani PF ukuthi lokho ekwenzayo isirongo uzoza ukuthi hey triple C kukuthi kukuthi hey imthakazi kukuthi kukuthi asiyekeni yonke leyo nto le asibeni yimbumba sifokaseni sifesaneni lesitha nqo sisibheke emehlweni sihlukane ukuthi silwe sizodwa ngoko wabona amasotsha esilwa ehode siyempini empini ejikelwe ehode no so sinqoba kanjani isitha ma siyiti futhi sijika silwa futhi sizodwa hayi mani bakhitha seki siyenzeni into eyaphambili kwelinye ilanga kumbe into komunye unyaka asike siyenzeni into eyaphambili into elesibhoni into elesisombululo akukho mthwakazi orongo lapha akho triple C orongo yonke into le iZANU PF kufanele kuliwe le ZANU PF yonke impi yonke le imeli ibhekiswe kuZANU PF hayi kuma opposition parties ngoba yonke nabheka asesane nento eyodwa
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu ziye zayavalelisa isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II phambilini kwakungcwatshwa kwakhe ngomvulo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa waJabibhango Dube, ukuze sizwe okwenzakalayo.
Akula okuthengiselayo kakhulu ngaphandle nje kwakhona ngale kubo Buckingham Palace lapho kugcwele khona abantu abaningi kodwa ke nxa ungabe uhamba nje phandle lapha nxa ukuthi ungazange wabona mhlawumbe kubo mabona kude ayikho enye into etshintshileyo ngaphandle lapho engazi mhlawumbe engakusymbolize mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi kukhona into engake evelileyo abantu basaqhubeka ngokuhamba emsebenzini ngaphandle kwelanga langomvulo lapho okusekubekwe khona ukuthi kuzabe ilanga ukuzabe likhefu ukwenzela ukuthi kuqhutshwe imisebenzi yakhe ukuthi ahambe ayibekwa.
Ungathini ngendlela equtshwa yonke into amasiko akhona okuyabekwa lokunye okunjalo? Ungasitshela ukuthi kuyini wena okubona?
Kuningi esikufundileyo njengoba ubukhosi lobo kuyibukhosi obukhulu mhlawumbe singatsho sithi obuye baba ubukhosi obuye baphatha cishe amazwe amaningi omhlaba engasi ukuthi ibukhosi obu phethe ilizwe laseNgilandi kuphela. Kodwa ke esikufundileyo kulo msebenzi ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi ukusuka kukaQueen esuka esaphila esuka eBuckingham Palace ehamba esiya eBalmoral Castle kutshengisela sobala ukuthi izinto zakhe wayesezihlelile. Iloba nje noma kukuthi asonto ebekade beziveza kakhulu kumedia ngoba uQueen yena bengumuntu obengathandi kakhulu ukuveza zonke izinto kumedia kodwa ke bekusobala ukuthi izinto eziningi zonke sebazihlela wazibhala phansi wabatshela nje abantwana bakhe wabanika imilayo yonke lokuthi izinto zihambe njani lokuthi zikhanjiswe njani ngoba into yabo ngendlela abayenza ngakhona kutshengisela sobala ukuthi ihlelekile njalo bayenza into abayaziyo abangayiphumputhiyo abayazi ukuthi kufanele ukuthi kusuke lapha kuyiwe lapha kuleli banga kusuke lapha kuyiwe lapha okutshengisela sobala ukuthi into leyi into abahlala phansi baqonda bayizwisisa kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabibhango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane osigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani yehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivulwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kayivulwanga kungamanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.